Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-16 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edalela eParliament lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukususa amalunga amabandla oyirecall kumele wesulwe.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuParliament besithi bona bafuna ukukhoza udlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005.
Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni seNkabazwe.
Kuluma senze nje kompofu kufeza aba ngu-5 esibe ngu-6 khona pe-6 adongana ayibonakali. Kodwa kufesibili inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa gilikele phansi ihlife.
Lamuhla sikhangela ukwenziwa ngokansila wedede esigabeni seHwange uMnumzana Stanley Torima owenelisa ukulethela izakhamizi odokotela ukuze uZulu engayi umango ukuyadinga ezempila kahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le-pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana, bayakwanisa ukuthi bethole one indawo naleyo edethe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezokholo oweZCC usole ukuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukwenza lokhu oyirecall kumele wesulwe. Embikweni owethulwe ngolwesihlanu, iZCC ithi kumele inkokheli yezombusazwe ihlale phansi kukhulunyiswane ukuze ilizwe liye phambili. iZCC ithi ukuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente lamakansila kubangela ukuba abavoti bengathembi uhlelo lokuvota ngoba ababavotelayo bayabuya baxotshwe. Sixoxe lelunga leCCC uMnumzana Timothy Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuParliament besithi bona bafuna ukukhoza udlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labo labosisi, iZimbabwe ngeyethu. Akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngu-president welizwe lethu. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluyiwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabo-Smith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote, bazifakela ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhu befuna ukuxega abantu beMathebeleland beyenza ama-recall nalawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo uMnumzana Chavangu esala ukuthi incwadi ethi yona isexotshwe lo mongameli webandla uMnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo, ukubona njani lokho? Ukuthi ngobani obengaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho kokuthi sebasebenzisa ubaba uChabango, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU PF period and uMnangagwa labantu bakhe, ngoba bayakwazi ukuthi sadike i-AU le-EU lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ma-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So yiyo into abayesabayo leyo ukuthi kuzaba le-re-election eZimbabwe, abantu bakhetha abantu ababafunayo. So ya ukurecall abakuyenzileyo lokho ikudlalisa isikhathi ngoba abasoze ba-recall abantu ababavotelayo. Anti yabona. So there's no way ilokhuzeni effectiveness ye recall is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Thina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations. And kathesi these ZANU-PF people are coming to destroy the democracy in Zimbabwe. So hayi, thina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabangu. So now sebe sithi yena kayibhalanga, ibhalwe yifazi njani njani, but nguye wabhale ukurecall ama-MPs. Anti yayibona indaba yangikhona ukuthi vele awuqedakali ukuthi iZANU-PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kathesi is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland. Ngoba sesibonile ukuthi iZANU-PF has failed to run our country.
Lo ke ngumnumzana Timothy Muringai, ilunga le-CCC. Imizamo yokukhuluma labezana uPF ngalolu daba yehlule. Sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni senkabazwe. Lomkhuhlane ubikwa ungahlasela inkomo, ziyaqatsha ziwele phansi zife khonapho khonapho. Sixoxe lo kansila kaward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo owebandla lezana uPF, saqala ukumbuza ngomumo wesigaba sakhe.
Hayi, umumo esigabeni sami kawumanga kuhle baba Gande. Le nhlupho sibili ezimbalo ezingani ziyangixaka esigabeni sami engisikhokhelayo. Uhlupho lokuqala luhlupho lwamanzi. Sokomile, phansi komile amanzi ngilesigaba seDomland. Isigaba seDomland ngale kugcineni kwewadi usiya emngceleni wenkayi. Bathwele nzima ngamanzi okunatha. Isibhorani sababelaso sesawoma, sasingumgodi. UMP wethu ubabunyebera wangithuma ukuthi ngibagebhisele esinye isibhorane. Sagebhi isibhorane safika phose u-100 meters, akomile akuphumanga ngitsho amanzi. So sisesikhathini sokuthi sizama ukudengenya ikhampani eza kuyasaveya amanzi khonaphana sibuyele siyegebha futhi. So ngalesi sikhathi bathole nzima bakhaya emfuleni kugwelwe amanzi, kunzima lapho, kunzima babagande la. Izibhorane eziningi ngathi sibili isigaba sonke, usukele Donsa 1 uye Donsa 2 uye Chapewa uye Mawolo kohlo, sigaba zonke kelezi amanzi aluhlupho. Sokomile, i-water table siyehlile yaya phansi. Angazi ukuthi singathola ncedo bani ukuthi siharveste amanzi lawadlula kugwelo egijima iminyaka yonke izulu lingana, kudlula amanzi amaningi, idlula isiyala. Ngathi singavimba njani ukuthi uhulumente sincedise lenhlanganiso ezizimeleyo isincedise ukuthi sinqume umfula, sivimbe amanzi lawa angahambi, kwenzela ukuthi abantu ngezikhathi zokutshisa, izikhathi zokoma kube ngale ndlela. Olulu hlupho lwesibili esengilalo ngumkhuhlane wenkomo. Sokuqhamuka umkhuhlane omubi esigabeni sami okufa kwenkomo. Ngikhuluma senze nje kompofu kufe zaba ngu-5 bezibe ngu-6 khona pe i-6 ade ungayibonakali, kodwa kufe sibili inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa igilikele phansi ihlife. Asazumbe umkhuhlane wokuswela amanzi, umkhuhlane omunye angikezwa le-report e-veterinary ukuthi bathi. So ngilo hlupho olunjalo lapha esigabeni olunye olumangalisayo la, kunzima babagani, kunzima sibi.
Manje ngokubona kwakho ngeziphi indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa lokhu?
Uhlupho lolu luzalungiseka ngesikhathi lapho esizathola khona uncedo kuhulumende nakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizuze ukuthi sithole izinto zokusebenza ukuthi senze i-water harvesting during this rain season esiyakiyo. Kufanele ukuthi ugwelu lodlula la manzi iminyaka wonke kusina izulu eliningi ugcwala umfula, qeda iviki yonke ugcwele amanzi wonke abedlule ehamba, siwakhangele kuze senze ukuthiwa i-water harvesting. Uhulumende we-Second Republic njengokuthembisa kwayo, njengokusebenza kwayo, uhulumende ekhuluma isenza,
sizayi approach ama ofisini ukuthi ama engineers asilanele idam sinqume ugwelo lo kube le dam ezabamba amanzi ligcwale azasi sustaina ukusika konke chisa izifuyo zethu zithola amanzi abantu bathola amanzi zonke izinto eziphilayo ezihuguzele emhlabeni zithola amanzi kulelo damu konke lokhu siza kwenza ukuncedisana negovernment ye Republic of Zimbabwe lama NGOs labantwana bakithi abedonsa khonapha abechapiwe bemaholo kohlo abazimisele ukuthuthukisa isigaba sabo yikho ukuze silungisise uhlupho lo hlupho lwesibilo lomkhuhlane yenkomo lokufa kwenkomo lokhu ikuthi abantu bakithi kabaxwaye ukusebenzisa amajekiseni abangawazange bawafundiswe abawaphiwa bepho kuhlangana lo muntu ohamba endleleni ethi uyakwazi ukuhlaba inkomo omunye ambethole kuyisigubhu kwakhe ethi ngiyakwazi ukudoza inkomo okungabhalwanga lokubhala isigubhu sikamazowa sifake umuthi phakathi ukusuphonga umbhadala imali umuntu lana kunathisela inkomo zakho. Hayi bakithi, hayi bani, inkomo zifuna ulwazi olwesayensi.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo ukhansila ka ward 29 eSlovela engowebandla lezano PF. Amakhansila athwele nzima imizameni yokuthuthukisa izigaba zawo ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lonke jikelele. Lamuhla sikhangela ukwenziwe ngokhansila wedede esigabeni sewange umnumzana Stanley Dorima owenelise ukulethela izakhamizi odokotela ukuze zingathathi umango omude ukuyadinga ezempilakahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lo dokotela bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana bayakwanisa ukuthi bethole one indawo ngaleyo edede kukhanya abantu bayasizakala kakhulu. Siyathola abantu from Uluvimbi Kamativi and the surround le ndawo ezomakhelwane bedede Makwandara Jejou Luphothe Mabale zonke zona lezi indawo khathesi ziyancedwa ndekala la madokotela wona lawa amabili lokuthenga imithi yabo kufamasi yona le. Enye into ngakwanisa ukuthi ngiyenze akudinga imithi yayo yokuyakhisa ama-classroom blocks yakho isikole ezimbili eze-primary i-St Francis Xavier Primary School le-Seroy Wellings Primary School. I-Seroy ile one classroom block ile four classrooms but yona ila bantwana from ECDA up to grade 7. So ngabona kufana ukuthi kuvele inye classroom block ingaba lama classrooms akwana mathathu kumbe amane akwanisa ukudinga imaterial efunakalayo isithina o-River Sand okwari siyakhangelisa ukuthi izulu lingakhani siyingezele imaterial kwenzela ukuthi umsebenzi uhambe nxa isikolo sizavuka ngo-2024 isifundi sithole izakhiwo zangona sezikuba ngaliphezulu.
Zikhona yini ezinye inhlelo ozenzayo okakathesi?
Okakathesi inkangarane lokulwisana indaba yamanzi loko kuludubo edethe ngikhuluma kanje abantu abala manzi okunatha babencede amanesi lamanzi bakwanisa ukusebenza eminye imisebenzi yabo kufanana nxa behambe beyicelana lamanzi endawo ezitshiyeneetshiyene lapho kuhamba khona abantu benkomboni. So kathesi inyalwisa amandla wonke ukuthi sizame ukulungisa indaba yamanzi ithemeshi lesi siyophela abantu sebesikhalisile ukukhambeni kwake kwaba le program i-presidential program sakwanisa ukuthi sizuze one site yayimele ukuthi kuzoyenzwa isibholane abantu bangkona babuya but bagebha 90 meters endaweni yedethe it's a dry area ezewange region is a dry area. So akula lapho ungathola khona amanzi ngeless than 120 or 130 meters. So bagebha 90 meters kuphela abatholanga amanzi kumele babuye futhi but njengoba ulukhethe sowadlula khonokhu kuzatsho ukuthi engeke ngaphuze ukubuya sokutho kuyaezokuthi abantu bangamele ukuthi sidinge abantu bengabuya bezodiphena yonaleyi hole yayiyenzi isikhathi sibenefita presidential program. So yiwo umthwaro lawo okwakathesi amafitshane ngathi ngisakhangelana lokwamanzi kakhulu of course ngisakhangana ngokwe road nalolo kwemgqaqo esikhathi esizayo iminyaka ozayo kulesikhathi sangona ngamele ukuthi ama roads elungiswe.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedede esigabeni sewange. Uba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wengqondo usuhlasela abantu abaningi kakhulu kobulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abahanjiswe ezibhedlela begula lomkhuhlane kumnyaka wonalo osuqalisa ngozibandlela. Iphephandaba lobulembu elizimlive.com lilodaba lokuthi amalunga edalela ephalamende awebandla lezanupf asetshele uhulumende ukuthi awafuni kuphiwa imali yokuthuthukisa izigaba e-Constituency Development Fund ingamadola eZimbabwe, kodwa bathi bafuna ukuphiwa engamadola eMelika. Oba manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibona nabasakazi beStudio 7 elibingelela nabalaleli. Hayi siyamuzwa ukhaliphana ebhogeni lo Chabangwa amadoda lomhawu la azabulawa ngumhawu wayengavuleka iphathe phongfunga ixokozela. So incwadi leyana ibhalwe yibo sebephika ngokupitu yalili kulema babo wahle wafaka kuTwitter sebephika bebesithi gogo khona khona uChamisa bamrecola nga amahofisi leyana hhayi akhwa nge-3PC vele ngeke bekwenzele ukuba abashiya abantu ngeke vele uChabanga ambe arare ukuthi uChamisa kaphume ehofisini la. UChamisa uthandwa abantu wakhethwa ngabantu anti wathi kuStudio 7 lapha ufuna lenze iCongress sifuna ukubona ukuthi uzoyenza iCongress leyo njalo uyenza nabobani. Anti uyabukhuluma uzenza ngani le support ku-3PC ayiyenze iCongress afakene ama-structures esibone aphuma kuChabanga esenziwa nguChabanga leyo meeting ibezwe nguChabanga. Lokhu kuthi bethu uChamisa uyathuma abantu encenga uChabanga. UChamisa akenza i-dialogue loChabanga njalo uzaduma umuntu kamncengi futhi vele lokuthi kuloChabanga ngakwazi. UChamisa uright noma elenkani uright. Mina vele uyanihlanyisa simthande njalo lenkani yakhe. Uyafuna kawufuni ngaze likhulume ube labantu bakhe abakurobhayo vele i-vote idinga abantu aba more than 10,000 vele yakhuluma ngabantu abayi-20 ongelancedo futhi ongasoze kusifake livoti vele singelandaba la. UChamisa ngupresident wethu uyafuna kawufuni. Labo witness dibuya bezwa bethi yeke u-3PC bayalwa. UJonathan Moyo ngabezana uPF labo kaSwerere besabukuye elizweni besabukubula. Mina ngagwade ekhuluma wathi egwanda bamfayela i-poison. Wayefakelwa ngobani ngoba babebodwa bezana uPF. Vele kuzana uPF la kumsindo khona. Khona apha nxa bengakhipha umnangagwa khona uzabona o-Obed Mpofu beseqibhoda bebaleka. Why? Ngonxathi ithayela phansi liyakwazi ukuthi ungavele uvele uyenze njengoChabanga so uyavuka ungeke uChabanga phela ngawo kuzana uPF esenza njalo ngakasekho le mhlabeni. So lingakuyenzi khona lokhu kutshona likhuluma nge-3PC vele thina singeke silalele uChabanga lothi.
Salibonani, salibonani abalaleli be-Studio 7. Mina ngikhala lalaba abazithi amaNdebele umthokazi. Why likhuluma libandlulula abantu? Ngobani ongela umzukulu wesishone? Ngobani ongela umzukulu wesiNdebele nowadays? Kathesi siphila one life. So lokuyana kokubandlulula kwagcina kudala long backup labantu babangafundanga. So let us work together as children, forget and forgive. Siye phambili lempilo, silungise ilizwe, singakhethi ukuthi leli iNdebele lelishona. Siyakhe ilizwe, ungathi umtokazi, umtokazi ulabantu abangaki? Less than a million. Amashona lawo seyless than 2 million. Abaningi seyamabhasteli because kuhlangana iNdebele leshona, kuzale umuntu. Kuhlangana ithonga leshona kuzalwe umuntu, kuhlangana iNdebele lethonga kuzalwe umuntu. So umuntu lo liyamuntu umhloba asivuseni amakhanda siyakhelile kulolo ubaba ozithi nguye uChabanga lo ofuna ukubulala amaZimbabwe nayo uNkulunkulu umbhekile sizambona ukuthi uzafika ngayo. Yina abathengisi lathengisa uJesu uJudas Iscariot imali yangkhona wazoyilahla. Ngiyabonga
Studio 7, Studio 7 ngiyabulisa lapho kubasaka bonke abakithi ngibulise kakhulu esizweni sonke sakithi sakomthwakazi. Ngithi salibonani bafowethu omama nabobaba labomkhulu nabogogo nabantwana kelela kubo bonke abantu. Hayi siyazizwa ke indaba ezikhulunywayo kakhulu ngobaba lo uChabanga abamsola ngapha la ngapha. Hayi uChabangu ayisibona abanye thini iphutha lakhe uwenza kahle njoba uChabangu kakhulu futhi into ayibe ukuthi abantu bavumelana layo hayi ukuthi umuntu oyedwa abe sesenza into yakhe yena ifunayo ngenxa ukuthi uyilida cha hayi akwenziwa njalo ebantwini abantu phela oba oni abantu yabalida xa ubalida abantu balide ngokweqiniso ungabalidingi ukuthi wena ngoba usungulida sokumele uba one cha chamisa ngaloni abantu angabakhetheli abantu abazaba mela babakhethwe yisizwe wakhuluma ngakho before election uChabangu yakhona amavideo akhona ikhona ividiyo yangkhona esekhodi ephuma ekhodi uChabangu asaye bamlalela abantu but namhlanje senze kwaze kwenzeka kunathi abantu beqhwatha bekhuluma besiyale besiyale hayi abantu angaoni abantu ngobe yilida
indizwe namachono amna ngicatshulwa ngumuntu onotwa gqumgqum wena mdala kanti wehlulwa yini engqondweni ukukhuluma uyazama sibili kodwa kona ukuthi gqumgqum ungumuntu omdala abona kuyakwenza ingathi usuphambene mina mbona ingathi ungumuntu ophambeneyo wena kanti nxa ungumuntu omdala uyazabalale eje yakuthi usukhulile sibili lokho sithi gqumgqum ugijima uye egoli gqumgqum ugijima uye ezimbabwe gqumgqum you want to comment every day abanye abantu bengakhulumi uyisihlobo umbe sabotungamili labo gips dube labobani asinokuyandaka wena mdala wena akume mbijani ukwenza umsebenzi ububuya ekhaya uzohlala la ekhaya awufuni ukusebenza ufuna ukuloku kugijima lepolitiki hheyi sapho hheyi sisiso kanti uyini usani wazini ungathi usamfundisi uyafake i-church ufakeni vela uqedakali wena mdala kusijhiye thina sesidakekile ngawo
ngiyabingelela kwi-studio 7 igwama efuna ukudlulisa ilokhu ubona nilokhanileso ngena kwi-studio 7 angazi kumbe odiyami leizofika khwabe izozwakala ngazi ifuna ukukhalaza kakhulu ngento eyenzakala lapha ezimbabwe mina into engiqala ngayo nje isadaka isadaka kahle kahle ma singakananzeleli abantu bangakayinanzeleli isadaka iyakhandelwa ukuncindezela ama-position party bayenza nje le nhlangano vele bengiqonde ukuthi bencindezela ama-position party bathi bebona nje ama-africans sezimela wodwa selabo bephumelela bahle bathi asikhandele isadaka ukuthi kungazabe le position party ezathi izobusa njalo singabheka kubusadaka singama-africans siyahlala vele sinje akulalizwe lalungiswa isadaka isithetho ukuthi ilungiswa isadaka ilizwe isadaka ifike itshayelela phezulu sukubona-ke ngezimbabwe manje ukuthi kuhambe njani kodwa nakho namhlanje sebejikile isadaka abantu nje bekhohlwe ngesadaka kubona ezindlela
salubonani salubonani studio 7 bonke labalalele abesezwe ukuthi ulokhuzena uChabangu isikhulumeli sakhe leso sithi sona uChabangu hhayi seshiye umuzi wabaleka ubalekelani uChabangu wayi lisikhohlisa lithi khona ulokhuzena uChabangu sebalekele ukuthi ephephise ilokhuzena impilo yakhe manqali liqiniso uChabangu uzele uChabangu lo mndeni full stop.
Yes, bingelele enkundleni sithi sitshona njani basakazi hhayi lokho sidangele ngendaba kasingiso Chabangu ukuthi kahle kahle njengoba sithi uxotsha amakhansela e-TRIPC lama-members of parliament inhloso yakhe ulungisani ufuna kube njani kodwa yena ngavela ngamuzwa undoda lo inkulumo yakhe ukuthi yena akuyena umuntu olandele i-TRIPC lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye uhamba lefazi undoda lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye futhi wadala ama-double candidate ku-TRIPC lapha koBulawayo ngibe sengimangazwa ngukhaliphani phugeni lo osesithi la eselilunga le-TRIPC kanti ku-MDC baphume nini isiphelileni i-MDC sebegijimile futhi balandela uChamisa khona ngale kwenziwa yini kanti okhaliphani phugeni ukuthi behambe belandelelana loChamisa bengasali ku-MDC yabo leyo abajayela futhi abayidiliza bayichitha bayiceda nya lamhlanje futhi sebefuna ukuyadiliza i-TRIPC angazi ukuthi abantu be-MDC banjani ngoba yonke into abayenza bahamba bediliza behamba bediliza kodwa lifisa kube njani into eliyifunayo laphana yini kuChamisa njalo futhi kambe lokho okwenzayo kuyathuthukisa ilizwe yini kumbe ngenye indlela ebulala ilizwe
studio 7 vuka njani linjani sesibhekane nomunye umkhansi we-5 years kungela manzi emadorobheni kungela gesi kungela msebenzi elizweni abantu bephuma besahlupheka ngaphandle kwenyiso. Hayi kunzima lokho, kunzima. Kumbe uNkulunkulu okhonzwa yilaba abantu abagcwele kuleli lizwe ukhona kumbakekho. Hayi kunzima lokho kwaseZimbabwe. Uma senga ngilapho kobulawa iphumule emajokini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zamadolobho amaningi awemelika betshengisela usekelo lwelizwe lePalestine kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ezigabeni ezibalisa iWashington DC, New York ledolobho eliyilo elilenani labesimuslim abaningi kakhulu kwele Melika ele Dearborn eMichigan. Kutshengiselwe lakwamanye amazwe amaningi abalisa eLengilandi, France, Germany lamanye asezwekazi leAfrika, abantu besekela nxa zombili. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Israel ebikwa elungiselela ukuhlasela elePalestine. Sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukukhanya sibili impide ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi, ezaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemchini emkhulu, ama-tanks la, bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho, ayisiyonto encinyane eza kwenzakala masinya masinya khona. Ngabantu abaningi kakhulu la, kufanele nje lokuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda, lehle liye khona ngale Gwanda lingahlali kubulawayo. Abantu labana phela kulabantu abayimhlobo emningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithe Gaza, abadala, abantwana, abagulayo, abayizigoga, abanjani, bonke bakhona. So kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza lapho.
Abanye basola eleMelika besithi yilo eligqugquzela ukuthi impilo iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali eleIsrael kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
EleMelika likhanya ngathi hayi kale ubhuli sibili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha uchaye iMelika ufanele ukuthi uchaye iIsrael. Ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe uchaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo. Yikho nxa kutshaywe yona hayi bo kutsho ukuthi ukonakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo, bazinikela ngayo, bakhuluma ngayo, bathumeza izikhali ngayo, iphangisile kakhulu. Yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla. Yiko mina ngibona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebube khona.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezembusazwe ekhonapha kweleMelika esigabeni seTexas. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edwale lePhalamende lamakhansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu wesulwe. Kuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni seNkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Kodwa silazo ezinye indaba kusihlwa ngo-7 ntambama nsuku zonke.